Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 4 Mpalakazi 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa ugcoba abaphathi ntambo labasekeli babo, kodwa lokhu kungaziwa ukuthi uzakhetha obani ukuthi bamsekele. Inani labantu abafe engozini yemota eCholocho seliqansile ngesikhathi umongameli Mnangagwa esithi lingozi yi-national disaster.
Kube ingozi sile mahlala, kodwa ke indawo leyi eyiyo lapho kwenzakalele khona njalo ingozi leyi, kukhanya nje indawo engani umgwaqo wakhona ubumubi, kuthi to lo driver wakhona layo imota leyo layo begijima kakhulu, njalo abantu bebehlezi kubehlezi phezu kwempahla bekhanya sebeminyene phezulu ukuthi amathuba okuthi basile mayisiwa lani imota ebengekho.
Ugatsha lwezokhetho lwe-ZEC seluqalile ukubhalisa abantu abakade bengavunyelwa ukuvota ngenxa yokuthi banabazali abavela kwamanye amazwe. Kuhlandla lokugcina lohlelo lokubhalisa kutsha kwamagama abavoti oluqale lamhlanje. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa ugcobe abaphathi ntambo labasekeli babo, kodwa lokhu kungakaziwa ukuthi yena abazamsekela ngobani. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ekhokhela lomkhosi estate house lamhla ogcotshwe khona lomtshutshisi omkhulu uprosecutor general Ray Gober, abaphathi ntambo abangamashumi amabili lanye bafunge phambi kukaMnangagwa ukuba bezoqhuba umsebenzi wabo ngemfanelo kulandelwa isekelo sombuso. UMnangagwa utshela intatheli izindaba ngemva kokufungisa abaphathi ntambo laba labanye kuba le kuzokuba yiyona cabinet ekhethiweyo uqedisa isikhathi sephalamende kungakayiwa kukhetho.
A new cabinet just to finish the term of the former president, which is a period of between 6 to 7 months. It has been hectic, but I believe that with my team, we'll stand to the challenge.
Omunye wabafungisiweyo laba ngunkosikazi Thembiso Nyoni, osezakhokhela ugatsha lwabesifazane oselumanyaniswe lolwabatsha. Unyoni uthi bangakhathazeki abesifazane ukuba bebalutshwana njengaye abanelise ukungena kudale labaphathi ntambo. Okhethwe ukuba ngumphathi ntambo wedolobha lakobulawayo ehofisini kamongameli unkosikazi Angeline Masuku ugcizelele lokho. Unkosikazi Masuku ukhuthaze abesifazane ukuba bebophatheka kwezombusazwe ukuze bande banelise ukusukumisa indaba zabo. Umnumzana Obed Mpofu yena okhethwe ukuba ngumphathi ntambo wezenzakala phakathi kwelizwe uthi ukubuyiselwa kwakhe kusikhundla sinye kuzomsiza ekuthini aqedise lezo nhlelo abezihlelile ukuzifeza kuhulumende kamnumzana Robert Mugabe.
Isikhundla sakhona kade ngile viki ngikuso sathathwa sesibuyele futhi. I think indlela esifuna ukuthi sisebenze ngayo indlela esuthisa abantu, not indlela ezondisa abantu. Amapolisa ngabantu, ngamapolisa esizwe, amapolisa abantu kumele benze into esuthisa abantu, not into ehlukuluza abantu. So indlela enzayithatha mina indlela enzayitshelwa ngumongameli, njalo engizayenza amapholisa abe ngamapholisa abantu. So kade ngakaqalisa, khathe senza kuqalisa ngendlela emfuna ukuthi ngihambe ngayo, njalo indlela esuthisa umongameli upresident Mnangagwa.
Akakabi khona umphathi ntambo wezokukhitshwa kwemibiko lokusakaza owayekhethiwe phambilini umnumzana Chris Mchangwa, waba ngabanye babakhethwa ukuba ngabacebisi bakamongameli. UMnangagwa wayekhethe abaphathi ntambo wabedlulisa abayabe bengela zikhundla zokuba ngabameli bedale lephalamende, okwenza asuse abanye abafana loMchangwa. UMnangagwa elokhu engakakhethi abazomsekela osekusenza abanye bacabangela ukuthi uzakhetha umkhokheli webutho uGeneral Constantino Chiwenga. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.
Kunjalo nje omunye wabacatshangelwa ukuthi engaba ngumsekeli kamongameli umnumzana Chinga Dube uthi akaziswa ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Umnangagwa ubugcobe lamhlanje abakhethileyo kwakusala nje kungela ababili abamele babe ngabasekeli bakhe. UDube ngomunye okubandla wayekubandla le-PF Zapu ocatshangelwa ukuthi engakhethwa ukuba nguye ngomunye wabasekeli bakaMnangagwa. Kodwa uMnangagwa ulakho ukukhetha oyabe engacatshangelwa nguZulu njengalokho akwenza ngowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe owakhetha umnumzana Phelekezela Mphoko abantu bengamcabangeli. Sixoxe lomnumzana Dube saqala ngokumbuza ukuthi ubona njani okwenzakala elizweni.
Hayi, khanya siyajabula sithi ukuthi into sesizalise ukusebenza sesiyakwakhilizwe lesikhathi eside izwe leli lihlezi nje lingayiphambi khanya ingathi konke sokufakwe kuhle labaminista sebekhethiwe sokusebenza ukuthi usetshenzwe.
Bakhona abanye abafaniselayo ukubana engxenye wena ngomunye ozaphiwa isikhundla sabasekeli bakamongameli. Suke wezwa yini kungahungeli njani?
Abantu kuyenza akhuluma lokho abakugulayo. Akulangizwa angezwa into iyo evela kungutela welizwe. Abantu bayakhuluma nje ngeziningi umuntu angakhumbula into yakhe usekhuluma ngathi iqiniso.
Ye, nxa sikhangele ngalokhu kade kwenziwa isikhathi sonke ukubana ukhona omunye oyathathwa ovela kuZaphu ukuthi abe ngumsekeli kamongameli, kathi sinxa sikhangele kahle kahle ngobani abalungele ukuthi bengathatha lesi sikhundla?
Abantu baningi baningi kakhulu ngake ngitsho. Kuya ngaye umongameli ukuthi uyabe bone bani. Njalo ayisukuthi angabandezele ukuthi enze into enjalo. Kuya ngokuthi ubona njani na ukuthi uhulumende wakhe uyasebenza kanjani. Kodwa ukuthi ngithi mina ubani lobani kunzima, yabe ngiqhamba amanga.
Ye, kodwa nxa sikhangele amalunga aye kuZaphu akhona kathesi kuZanu PF, ungathi bonke bona bacabangela ukuthi bengathatha isikhundla sikamsekeli kamongameli bayenelisa yini?
Kuyenelisa komuntu phela ubona esesebenza. Engathi ngephiwa bathi test of the pudding when you eat. Ukukhumbulela kuphela kwesinye isikhathi ungabona umuntu ungathi akulalutho kanti usunika umsebenzi alimangalisi. Kwesinye isikhathi umuntu imhawukele angawenza umsebenzi lowo ehluleke njalo. So uzwazi umsebenzi.
Yena obevele ephethe lesi sikhundla umnumzana Mphoko, kathi kwasuka kwahamba njani ukuthi engani uyehlukana ingqondo labanye bakhe ababe kuZaphu?
Angikwazi lami. Sonke wasimangalisa nje ukubona ukuthi into seziyinjani, sezimele njani. Wasimangalisa ngoba asengena sazijabule sonke sihawu. Nangomunye wethu kade silayo egangeni uzasikhangelela asimele asimele. Kodwa kwako kanye asabanga njalo yekubona nje umuntu usuye wathi.
Njani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe suku zonke ngo-6 AM, 2 PM lango-7 PM eZimbabwe. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930, 15580 laku-6080 shortwave frequencies. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook ukhasi lethu le-VOA Ndebele. Land of sunshine.
Ugatsha lwezekhetho olweZEC seluqalile ukubhalisa abantu abakade bengavunyelwa ukuvota ngenxa yokuthi balabazali abavela kwamanye amazwe okuthiwa ngama-alien ngesilungu kuhlandla lokugcina lohlelo lokubhalisa kutsha kwamagama abavoti oluqale lamhlanje lukhangelelwe ukuphela mhla ka-19 Mpalakazi 2017. UMathabile Masuku sethulela lolu daba ekobulawayo.
Ekhuluma le Studio 7 isiphathamandla seZEC uDistrict Elections Officer kobulawayo uNkosikazi Sithokozile Khuphe uthi kuhlandla lokugcina eliqale namhla abantu ababengavunyelwa ukuvota sebeqalile ukuzabhalisa amagama abo kuluhlu lwabavoti. Uthi abanye babiselwa emuva kuviki ephelileyo ngoba iZEC ibingakatholi umbiko obavumela ukubabhalisa kulandela isinqumo esabekwa yinkantolo.
Yes, ama-aliens asevunyelwa ukurejista. Kule condition ukuthi babuya ne-birth certificate long one. Etshengisa ukuthi one of the parents ngowe-Southern African Development Countries. Kumele omunye wabazali abe ngowakhona lapho or bonke abazali.
UNkosikazi Maria Phiri uthi kuzwisa ubuhlungu ukuthi uhulumende ubengabavumeli ukuvota isikhathi sonke lesi, njalo lesi sinqumo sizakwenza labo bazizwe bengabantu abaphatheka enhleleni zesizwe beyingxenye yelizwe.
Mina ngazalelwa khona lapha ngo-1984, ngakho bengisizwa ubuhlungu kakhulu ngoba iZimbabwe yilo lami ikhaya bengilazi, kodwa bezingathathwa njengabantu beZimbabwe bekuthiwa singama-aliens. Kodwa wathesi ngiba lokujabula okukhulu ngoba inkantolo ziyasivumele lathi ukuthi sirejiste ukuvota.
Osebenza lenhlanganiso ezimeleyo umnumzana David Ndlovu uthi inyathelo lokubhalisa abantu ababebizwa ngokuthi ngama-alien lihle kakhulu. Ugcizelele wathi kumele iZEC yengezelele insuku zokubhalisa ukuvota ukuze inani labantu abazavota likhwele.
Silokujabula kakhulu ngesinqumo esenziwe uhulumende ukuthi labo ababizwa kuthiwa ngama-aliens sebelelungile lokuvota, sebengaqala ukuyarejista.
I-Studio 7 izame ukuphenya ukuthi uhlelo lokubhalisa abantu luzangezelelwa insuku na, njengoba inani labantu eselibhalisile kumahlandla amathathu adlileyo lingaphansi kwengxenye yabantu abakhangelelwe ukubhalisa. Kodwa ihofisi yakobulawayo eZEC ayilayo impendulo. Ithi imibuzo kumele iqondiswe kuziphathamandla zeZEC eziseHarare. Kodwa lazo zehluleke ukuphendula. Umbiko okhitshwe iZEC uveza ukuba kubhalise abantu abayizigidi ezintathu lenkulungwane ezingamakhulu amathathu 3,382,040, khona kukhangelelwe ukuthi kusiyaphutha lolu hlelo sekubhalise abantu abayizigidi eziyisikhombisa i-7,000,000. Uhlelo lokubhalisa luyagqitshwa mhlaka 19 Mpalakazi, kodwa uZulu uyenelisa ukuya emahofisini eZEC ukuyabhalisa lanxa uhlelo luyabo seluphelile. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Siyabonga Bathabile. Amabandla aphikisayo akhangelele ukuthi enganqoba kukhetho oluzayo, kodwa ke abanye bathi okusekwenzakale elizweni kungachiya amabandla la engasela sekelo kulandela ukugcotshwa kukamongameli omutsha umnumzana umongameli Emmerson Mnangagwa. Okunenga sikuzweni kusithandekile Mhlanga.
Amabandla ezombusazwe aphekisayo athi alethemba lokuthi enganqoba kukhetho oluzayo ngoba ukungena kukamongameli Emmerson Mnangagwa embusweni ngemva kokukhutshwa kobe ngumongameli umnumzana Robert Mugabe Libutho akusho ukuthi nguye obevele elindelwe ngabaningi. Umqoqi wenhlelo kubandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube unkosazana Rita Ndlovu uthi okudingakalayo ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo abantu bezikhethele abafuna akhokhele ilizwe.
Sokumele abantu bezimbabwe bakwazi ukuthi umntwana inyoka yinyoka, ungazizama ukuthi inyoka ibhandishi ithini yakulona ukuseni. Thina kuthi lo msebenzi omkhulu njengamabandla aphikisayo ukuhamba futhi ebantwini sibatshele ukuthi lokho kukhona asikho esasivele ekade sikulindele. Thina sikulindeleyo kuya kuyelethini bethemba ukuthi abantu abakhohlwayo ukuthi bavela ngaphi baya ngathi. Sesenomsebenzi omele uyenziwe eZimbabwe kakulula ukubuyisela ilizwe lapho elalikhona njengokulazi kwethu.
Umqoqi wenhlelo kubandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai umnumzana Bednego Bebe uthi abantu abathathekanga ngamazwi kamongameli Mnangagwa yena uthi uzathuthukisa umnotho welizwe.
Mina nivela enkayi sithandekile, abantu benkayi kanzange bezo bathatheka ngami. Inkundulwane abantu bendolwana kakhulu mdlalo yangakhuluma labantu abavele ema-central ekhaya abakhulumi njalo. Okukhathekile ngabantu abakwanisa ukuthi babhale izinto kuba WhatsApp kanti abantu beZimbabwe abasuthutha. Esingakwenza okungcono kulokuzami lokho. Uma kube siyavota abantu babekwazi ukuthi hayi thina njengebandla le-MDC asizange imbhobho siyelisa nalomgabo kaphuphi. Kodwa sithe thina into ezakhipha umgabe ukuthi abantu bayevota ngobuningi babo bomkhulu. Nokuthena kodwa kuyadengisa ukuthi thina ayisilo elilodlame libandla elizimisele ukuthi lilandele izifiso zabantu. Ukuthi lapho esiphambanisa khona abantu bazasitelpula phambanisa basikhiphela kithi. Kodwa lapho esiyenelise khona abantu bazathalwa ngoba sebebalisele impilo.
Asizweni ukuthi siphathamandla sebandla le People's Democratic Party, umnumzana Edwin Ndlovu uthini ngalolu daba?
Ye, abantu beZimbabwe bese bethwele nzima ngomgaba, yikho ukuthi kungena uMnangagwa bawalethemba lokuthi njengoba besengenile uzafika tshintshe izinto njengokuthembisa kwakhe. Bekhangela ukuthi hayi inkalakatha yengwenya enkulu kati hayi ababonanga kuhle njengokuqamu nje okuzihambelayo emanzini. Yikho-ke thina-ke njengebandla-ke le People's Democratic Party sisebenzelana ke le alliance ebizwa kuthiwa yi-MDC alliance likhangelele ukuthi ukhetho oluzayo ngomnyaka ka-2018 sinqobe. Abantu sebebonile ukuthi-ke bantshintshe imbodlela kuphela kodwa iwayini ephakathi lokhu ifanana. Bakhiphe ibizo elithi Mugabe kodwa-ke bafaka kaMnangagwa. Because nxa sikhangela ikhabhinethi yakhe obisile bona laba abantu abavele besebenza labo iminyaka yonke naleyo ngu-37 kusuka ngo-1980. Yikho-ke kula tshintsho olukhona abantu beZimbabwe bafuna utshintsho olugcweleyo. Lokho kwenzakale lo nyaka kufana lokwenzakala-ke ngo-79 kungena-ke omzori wakuthiwa yi-Rhodesia Zimbabwe ibizo lelizwe lelo. Ingathi thina i-transition eya ekukhipheni iZANU-P F totally-ke ngomnyaka ozayo. Yikho abantu beZimbabwe hayi bakukhangele konke lokho. Sithabile yibo kambe umgabe phuma kube kutshengisela ukuthi bayakhipheka abantu laba.
Umgcini sihlalo webandla le-MDCT umnumzana Lovemore Moyo uthi ibutho lesizwe yilo eliyibambe esidukwini.
Esilungu i-investment abayifakileyo upresident uMnangagwa bakubeke sobala amasosha ukuthi bathathele umbuso usiza iZANU PF. Yona kade sidilika ngenxa yokuthi kade besilwa bona ngaphakathi. So njalo lokuthi bathathele umbuso ukuthi bevikele i-legacy yabo yezombangazwe. Abazange bevale ukuthi bathathele ukuthi besize uZulu weZimbabwe. Yikho-ke kusobala ukuthi amasosha ale njongo yawo bevikele ibandla labo iZANU PF njalo bevikele inotho yabo. So ukhetho kusobala ukuthi luzabe lubanjwe yiwo amasotha ngoba vela khona sikhuluma nje kuzek okuyiwe ibamba ukhetho elizweni lakithi.
Iningi selilindele ngabomvu ukuthi ngobani abazakhethwa ngumongameli Mnangagwa ukuthi babe ngabasekeli bakhe njalo umbuso wakhe uzaletha inguquko bani elizweni.
Inani labafe engozini yomgwaqo izolo ekuseni eCholocho seliqanise layafika kumachumi amabili lantathu. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxe lowake wamela lesi sigaba idala lephalamende umnumzana Believe Gawule.
Ye, kube le ngozi yathidile yenzakeleyo lapha esigabeni seCholocho endaweni yeJimila. Lokuphela lokuqedile ukuze niya eminyani emalaria khona isikabula khona. So bebesuka eLupane besiza ngapha eCholocho kwazise okwakathesi inani labantu esebefile bakhanya sebefike 23 singazi njalo abanye bakhona vele kube sesimeni esibi esibhedlela ngayo. Kodwa okukhona ukuthi uhulumende sewadeclare yaba yi-national disaster okuthi sokuzaba isandla sikahulumende sokuncedisa lezi muli zalabo abayibo abalahlekelweyo. Kube ingozi sile emangalisayo kodwa-ke indawo leyi eyiyo lapho kwenzakalele khona njalo ingozi leyi kukhanya nje indawo engani umgwaqo wakhona ubumubi kuthito lo driver wakhona layo emota leyo layo gijima kakhulu njalo abantu bebehlezi behlezi phezu kwempahla bekhanya sebeminyene phezulu ukuthi amathuba okuthi basile mayisiwa lani imota ebengekho.
Ungasitshela ukuthi liqiniso yini ukuthi umthayeli ubetakiwe?
loko angilaqiniso lakho Sibili Gandhi andakutholi kulaba abayibo bangabe bephathe umsebenzi lo ukuthi bakhangele ukuthi umuntu lowo bedakiwe. Kodwa engikwaziyo njalo kuliqiniso ukuthi ubegijima kakhulu ngoba bathi bedlula kwastepa ngale wathi udlule engumbhobho esihamba sibi kakhulu. Kwazise ispeed sakhe yiso esimbangele ukuthi ehlike ukucontrola imota ekhoneni leli esesiyabanga endaweni yejimila lapho.
Bona bafileyo ngabesigaba yini kumbe ngabavela indawo ezitsheneze lizo?
Laba ngathi bebezela Gandhi elupani khona ngale singazi ukuthi badotshenze bevela kuthi izigaba kodwa bavelele khona ngale lupani besiza ngapha ngatsholotsho ongabavelele khona ngale lupani ukuthi bona-ke imango yabo bavelela kuyiphi imango khona ngale akucacanga kwakathetha.
Njengoba usitsho wena ukubana umgwaqo wakhona lapho okwenzakale ingozi ukhanya ungalungiswanga kahle, ungathini wena ngemigwaqo isigabeni lapho ukuthi injani isimo ba?
Umgwaqo lowo Gandhi angeke ngithi ukuthi awulungiswanga kahle kodwa kule khona nje lokuthi omunye umuntu nxa e-driver njengomuntu owazi u-driver wazi imigwaqo kula ama-road signs they are there ukuthi nxa ulande ama-curve njengalana kumele uregistre le speed sakho. Ngingazi yena kumbe uregistrile kumbe unjani kodwa engikwaziyo ukuthi engikuzwileyo ukuthi udlule epapa kakhulu kwestepa ngathi kwazi senxa ubephile egidima kakhulu ngoba lokhu kumehlule ukuthi uyehlulekile obuye kamba ukuthi sendikhona leni leqinisa ingozi le ingaba ayibanga khona. Ngokunjalo abantu bangakhuluma lokhu lalokuyana kodwa ke indawo leyo umgwaqo wakhona kulo mgwaqo le ndawo nje endi okule khona nje elili kakhulu ikhona lakhona okuthi nxa umuntu ehamba khona siyamele umuntu sibilethe athi nxa i-approach ikhona lakhona la-approach with caution a-slow it down ukuze ahambe kuhle.
Alo-ke ngumnumzana Believe Gawule owake wamela iCholocho North edalela ephalamende ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le eCholocho. Eke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhloko kahulumende wakwele Pakistan uShahid Khakan Abbasi ekhuluma ekuqaleni kwenkulumo lomphathintambo ezomvikela okwele Melika uJames Mattis uthi ilizwe lakhe lizimisele kumpi labahlamuki. Ibutho lakwele South Korea lele Melika aqhubeke ezilolonga kodwa sekule mibuzo ethi kanti vele ele North Korea seledlulise amalawulo yini ngokudubula ibhomba elihlonywe ngamandla e-nuclear lokuthi kwenziweni ngalokhu. Umongameli wele Melika umnumzana Donald Trump wethule inani lembiko kunkundla ye-Twitter lapho ahlasele ugatsha lwamapholisa e-FBI esithi kazange athi wayekhokhela lolu gatsha uJames Comey angacwayisiswa ngawo ngowaye ngumcebisi wakhe uMichael Flynn. Izulu alisani kahle sekulelanga elichisayo sekuchiya abalimi bechaywa luvalo lokuthi kungaba lendlala embi lomnyaka. Izulu beliqale kahle kumagumbi amane elizwe abalimi bahle bagijima baqala umsebenzi. Kodwa kumalanga amalutshwana asanda kwedlula, ukoma kwengezelelwe yikuchisa kwelanga osekuvutha ilizwe lonke. Sixoxele sisakhamuzi selupane umnumzana Kipa Ngwenya saqala ngokumbuza ukuthi kahle kahle selilesikhathi esinganani izulu lingani kulumango.
Izulu lile 1.5 inch lingekho kulezi nsuku likhanya hayi liqhimilile sile indawo yonke kalikho.
Bona abantu kodwa bese beqalisile ukulima.
Hayi abantu abamanga sibili bayalima sibili ha kunye vele sokuphumile sile vele sokulifuna sile siyakhala nxa ivele lingekho. Njalo abamanga sibili abantu lokhu besarayo ngokugqibela inhlanyelo bathi kuyabathola belima.
Kodwa izigaba ezinye eziseduze khonapho liyana yini?
Hayi kule nsuku all over sibili ngoba kathi sivini nawo kathi singiyehlanzela koBulawayo sibili. Hayi akulalutho emalangeni bengile phansi endaweni zasejabahlaba akula izikwakwa sokuthile lenhlanyelo vele ade beyihlanyele sokuphumile vele hayi akulalutho akula.
Manje lina njengezakhamizi beliqhubeka lilokhu lilima yini lina libona ukuthi akula zulu kumbe bakhona sebehle bakhalala?
Hayi, ukukhalala vele kutanda badala ukuthi akulahlimbele kongokufelwa indlela ekhona nawo kathi abantu abanye sebesenza i-dry planting abanye sebelima le inyawuthi ke vikho lapho evuma khona kathi sinxa kungela zulu sweline.
Alo-ke umnumzana Khipha Ngwenya, isakhamuzi seLupane, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 esedaluka khonale eLupane. Siphinde saxoxa lengcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo othi izulu kukhanya lo umnyaka liyathembisa lanxa kwakathesi kungani komile.
Ye, kuyahambelana ngoba angithi kula ngendawo ngendawo. Indawo ezathola izulu lakuqala ngo-November, abantu abaningi bathola ithuba lokuthi bahle bavuthe inkomo, baqala ukuthi balimalile emasimini, bathola izulu njalo lesibili lokuthi bahlanyele. Kwezinye indawo lapho abantu abahlanyela kuqala, umumbu wakhona kumbe lamabele akhona sephumile. Into esixwayisa abalimi ukuthi bangakhohlwa ukuthi ukulima kwalezi nsuku kufanele umuntu asebenzise umvundiso, whether umvundiso ethi ngathi i-fertilizer yokuthengwa kumbe umquba, kufanele othi ngabasebawufaka at least u-compound D nxa kuyikuthi basebenzisa i-fertilizer yokuthenga kumbe umquba, kuyikuthi ngalaba abahlangela ngomquba.
Manje nxa sikhangele labo abakhangela ngokuthi umkhathi uyabunjani lo umnyaka, bathini njalo ukhangela lawe okwenzakalayo, kuyathembisa yini ukuthi izulu lizana ngemfanelo?
Uyazi abantu esingathi izangoma zezulu kumbe laba abayibona abakhangele zombombo omkhathi abathela into ezimbili. Okokuqala, bathi lo dadewethu ose-Pacific okuthiwa ngula Nina lo mfo wabo El Nino, nxa bethi bakhangela bona babona ngani kulo la Nina omncane. Ula Nina uvame ukuthi ulethe izulu eliningi elinjengalelo esibe lalo last year, u-El Nino kodwa elethe isomiso kumbe i-drought. So nxa besitsho bona bathi babona esingathi ngesikhiwa mild la Nina event, okutshengisa ukuthi izulu elingaba khona lo nyaka lizaba phakathi naphakathi. Kodwa okuqakathekileyo is ukuthi umlimi yena wenzani ensimini yakhe. Okokuqala, endaweni ezifanela la Mashonaland esikwaziyo ukuthi zivame ukuthola izulu eliningi, abalimi sibaxwayisa ukuthi behlanyele inhlanyelo ezithatha isikhathi esingathi ngama-long season variety. Kodwa kwelakithi eManzekeleni laseNkabazwe siyasivama ukuthi sixwayise abalimi ukuthi inhlanyelo abazihlanyelayo kube yilezo esingathi ngama-medium kumbe ngama-short season variety, ngoba izulu lakhona liyeza ukuthi aliphinde libaleke. Nxa sithi siyakhangela sicabangela ukuthi mhlawumbe izulu lizaba khona ngo-December, akodwa ngemva ko-December lingaphela ligcine libuya medu ngabo-February ngo-March.
Leyo-ke ingcwethi ecubungula ezokulima umnumzana Mandla Nkomo obesikhuluma la ecingweni ese-Johannesburg kwele South Africa. Summertime ingoma isigqubela uhlelo lwethu, ingoma ka-DJ Tira. Singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa ugcobe abaphathi intambo labasekeli babo, kodwa lokhu kungaziwa ukuthi uzakhetha bani ukuthi abe ngabasekeli bakhe ababili. selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje asidibaneni njalo ngesikhathi sika 7:30 ntambama.